indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Mpalakazi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkhambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha nsitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende kuyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokuziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali singela fuel. Sesi stranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i liter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithinge ukuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo iblack market i5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa so stranded abangasela choice. So iblack market bengayipromota sibili ba kube lama outlets amaningi. Mthembi price ngaba competitive price yehle. Abantu beqala ukuthola ifuel kuhle. Kulokuthi abantu bakhe sidubeka silayina 2 days simele le fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzabanzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngokho ke kuqakathekile ukuthi kube lomthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzabanzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithe sesizikhozelayo lokho because almost every day fuel iyabuya emagarage and then you'll see the same cars yiba babe baku queue and the next thing yona leyana the same fuel eyabesiyithethe emagarage yesiland ukuyayithengisa ema black market ungakhangela ubone if fuel is something like i diesel $32 to $40 per liter which is something like $7 per liter and then ku black market uyayithola $20 so those people they are making a killing ukuthi at almost 5 liters u profit at $13 so ukuthi ayekele ukukwenza kulokhana cabanga ubone inxa engakwani sokudrena 200 liters per day which means into esegcekeni kusobala ukuthi i black market will be there is there to stay ayindawo ngaphandle igovernment yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa ifuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimuli sesikhona vele usebenza ngakhona kokukhona lawo ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu hambona nto akungcono so thina lathi bakhona basiphayo ngezindaweni zethu siyangena ngena lathi lapho sisikwanisa ukungena khona Siyayisayithola sibili fuel. Siyayithola ifuel yabiyabithexaxa nje sesiyingenisa lathi khonapho. Abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo. Ngoba emagarajini lapho kuyafiwa. Kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uzuyithole wena ifuel. Usuka kube nzima kodwa thina nje sile ndlela zethu ezokuthi siyithole ifuel. So singavele siyithole lathi sesiyidlulisela phambili kwabanye. Ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yothi yondeyo yakuyithole la ukuthi wenza amadira akho lawe kuphume something for abantwana ayifanele uyizame lawo so thina khona ukuthi kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana so siyaqhubekela phambili ngakho osikwenza
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Umsekeli kaMongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho. Ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukuba jezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina, amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lodokotela Elophis Banda, ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu besezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho ngubani, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la, ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela, i-chain yonke leyo iyaphambaniseka. Iyaphambaniseka, akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo. Bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo, ngoba asizo zikhalazo zamahlayana, ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekuma-strike wona lawo. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolu luzaphela nxa kunjalo?
Ah, luhlupho ngoba yikho engikutshoyo ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babuqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu nje. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe. Kade sabasebenza abasala abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu konoko.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni? Odokotela.
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumende uthi kala mali labana bathi bafuna imali kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumende isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana
siyabona njalo uhulumende uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho
uhulumende uqatshe abantu abaningi phela kaqatshe madokotela wonke wodwa ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo bonke abantu fouda nganamadokotela lawayekele so i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho kungahlupha kodwa ukuba khona ifanele ibe khona otherwise kungakhathazi i-system yonke nje
uyisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalala
okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana lamadokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani ukuthi la madokotela kambe amanga yini kumbe kaqambi imanga
udokotela Elopis Banda yingcwethi kwezempilakahle sixoxe laye eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatheli yezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lomhlangano ocuphwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children ZNCWC bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kunhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele parliamente.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinandelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sikhangele sikhulumisane leParliament of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So umhlangano unjengoba parties ukuthi bengayenza njani ukuze bakhulumisane leParliament of Zimbabwe behambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade esemhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichintshwe ukuze amankazana abaphansi kwe 18 years bengangeni into ama marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama marriages basabancane ikhulu kakhulu kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabatshintshi umthetho ukuthi batshintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudale leParliamente ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana abaye esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho yokwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzile ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisizwe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farida Ngumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMurewa, Shamareba na Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
ULive Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asiduzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le iStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa ethole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini 55% zamavoti. Iintatheteni zindaba zakweleSudan lazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulokusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Sicelo Mpofu owayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association leZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade sabantu besemalayini, akulama-petrol, akulamali emabhenki, intengo zezinto ziyakhwela, lokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi ithenge ama-price akhwela zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani. Kathesi ngikhuluma kanje lizananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthuli Ncube uminista wezemali uMboweZenotho. Ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto ezinanzeleleyo kunembono ngathi vele yabe isikhomba indawo. Okokuqala, ihlobo likahulumende silalo thina lapha e-ZANU PF i-denial, abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yi-point number one, bangaqhubeka beya leyo attitude kumbe leyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathi sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act, kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngumuntu enaso uzayidle esehlenikelwa umuntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo-IP ngalehlukuluza abantu eyenza labala abantu abafuna ubana bezo-investa lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe we-ZANU PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampeni ngosubolo esilaka eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kunzima ezitolo, ngathi ukudla indlela yokuthi ezithengiswa zibona, kodwa-ke imali yokuthi zithengwe ayikho. sezi waloko sezi nandi ya siya nji kisi nisi zaga 23 izi ndo makwele nga wani yezi tempu kisi ninkwa kwa sisi tenga vile sikole siti yela siti kwa siya siti kisi maa kwa manyama shop kile siti yela kwa manyama shop kile yela hindi unga kangela iti weli vile ema karachi nisi nao si na ma karachi amalu tani kile nkai le kose ayiko uguza ahuko unze amalu into uthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya enzima kusebenzisa yona i-ecocash u-ecocash futhi yena umsukuncile futhi uphinde wa-introduca kuthiwa yi-2%. I-2% yanana ithatha kuye nalowo muntu ozize khona okokuncane esithi zama ukuphilisa ngayo mina yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi ngimekunkalakathe sineke unkalakathe ebhira wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi othi ngeqele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi, lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga uhulumende. Ubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzelela sibithi nxa uhulumende engalalela engafulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar. And ba-right abaronga. Ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale movie isebenzi zahle zakutshela ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa futhi abantu abaningi asesikhuluma kanje lezi zisebenzi zasuke emsebenzini eziku-informal sector. Labo izisebenzi phela ngoba okwenza zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima umuntu othengisa itamatisebele oyimenzele i-cocash. Umuntu othengisa ibhanana i-cocash. Besithi ngakuba le mali undaba aqhubeke beziphilise. So kuzafike esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatitsha nje beziyazakhala umsebenzi. Odokotela vele sebekhalalile. Ngibona izisebenzi zonke ezijoyina. Labona abantu abasesikhuluma ngabo abakwi-informal sector. Bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kaze ehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingane. And nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho. Babona ukuthi imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume. Yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulumnyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudilima. But kuyafanana noma umuntu okhona waze athole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhona. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu ukuthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma nge-bond note iyabe kuchame edi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ingeke ufuna ama-600 i-US dollar ayikho. Ngahamba kubokhwekhwe nxa usiyadingisiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ukuzingenithenga but ingaba le-bond note yazi ungalayina izini 6 or 7 hours ekulanelisiwe i-economy phela sonto yokuthi ungapho kuvuka ekuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy kumele uconsult kwenza isivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enjalo sasayezi
ungasigqibela lingxoxo umnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tipala Negotiating Forum engenisa uhulumende ingenisa abaqhathi ingenise lezisebenzi inkundla leyana engayihlonipha ibize ayithola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa isiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma yi-consultation lo hulumende ongafuna ukuconsult ofuna ukuzenzela into yedwa. Ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayinda kwabiza ama-stakeholders wonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayiphose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu, owayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe ebesethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami ngisimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLupane. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho zisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo believe kaule ngofuma senika uTsholotsho ililunga le executive province ye Zanu PF Matabeleland North province. Ye umnyaka lo obuyayo u2019 ikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadlala kodwa ngikhangele ukuthi engathi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngijele izifuyo ngoba njalo ngathi sinjoke izifuyo ziyacuba kade sikunje abantu lako lendlala sithi yaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima isike sahlangana nabo lobo. Ngisisela abantu beTsholotsho, abantu beZimbabwe, abantu bakithi abasendaweni ezijiyeneyo ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba, umnyaka omutsha omuhle, le mpilo enhle, le ngqubela phambili enhle, le ntuthuko umnyaka ka-2019. Inkosi ingani ingasibusisa sonke. Inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Ncube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza lobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabangalabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So manje isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba lobunzima mpela obukhulu plus nanku le bhondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Belkomo ngithanda ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo kungabi khonto ezibhazamisayo kulabo bafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele kungabi khonto ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlazelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 01-202-465-0318. Loke ngumculo kaJays Marabini singakehlukanizwa lokandaba wathi sibone indaba kade sigokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensida. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kukanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MTC. Silikuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisa wonke ebusidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.